Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Kanja nimtwaka zomu hle ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 17 kunhlangula 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-391.
Nxa ukhangela ama-regulations awesikhathi esikiso lesi se-lockdown ayavumela ukuthi amabhizinisi asebenze, abantu baye emsebenzini, izitolo zivule, amabhenki avulwe.
Ukuxotshwa kwabantu lokwaliswa kwabo ukungena edolobheni lakobulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye iningi lititekile njalo lingazi lokuthi lihambe na emsebenzini namuhla.
Impompi sezisezindala kakhulu amanzi anti ngaleli nsuku kule shedding. Kungahamba amanzi impompi lezana zisala zisiba lerusi. Irusi siyakwazi ukuba nayiphoyizeni enkulu ebakhona.
Ikansili yakobulawayo ithi isaphenya imbangela yesihudo esibangelwe ngamanzi angcolileyo esesibulele abantu abanengi eluveve. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-391 ngemva kokufunyanwa kwabantu abane abavele kwele South Africa belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumatshumi ayisithupha lambili 62 ngemva kokusila kwabantu abayisishiyangalombili. Asebebulewe yilumkhuhlane bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamatshumi amahlanu abale coronavirus, lilandelwa iMaswingo yona elabantu abangamatshumi amahlanu, kuzobuya isabelo seMathebeleland South sona esilabantu abangamatshumi phose amahlanu 46. Pose bonke ababanja umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi idola leZimbabwe ligugudeke ngesilinganiso esikhulu ngenxa yokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. I-inflation lisuka ku-765% ngomabasa laya ku-785.55% ngenyanga edluleyo. Umbiko lo uza ngesikhathi abantu abanengi bethwele nzima ngokukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni ezifana lamafutha ezimota kanye lokudla. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ngokubona kwabo i-inflation iqonge ukwedlula isilinganiso esikhulunywa nguhulumende. Uthi njalo lokhu kuvezwa sobala intengo yezinto ezitolo.
Inamba lezike zingaba zinombolo esingathi zibanjezwele phansi. Sithe sihlangana ku-TNF Tripartite Negotiating Forum kunyanga edlulileyo, uhulumende ubesevumile ke ukuthi inflation isikuma 900%, okuyikuthi okusokukhulunywa yiZimstat kungaba nje kungasilo qiniso, kathi ke inamba seziphezuluke okwedlula lokhu abakutshoyo. So sizabona ke intengo yezinto iphakama okuzabangela ukuthi uzulu kumbe izisebenzi zibe endlaleni ngoba phela intengo yezinto ayikhuphuka nje kanti iholo lona limi ndawonye. Sizabona ke izisebenzi eziningi sesisehluleka ke ukubhadala ngaba imithelo yezindlu, ama insurance, ukugcina izimuli kumbe ukubancedisayo. Ukukhuphuka kweinflation esikhathini esiningi sibona kubangela ke udubo phakathi kwelizwe.
Uhulumende uthi ukhangelele ukubana i-inflation ibisiyehlile yafika ku-50% ekupheleni komnyaka. Ubona lokho kusenzeka?
Singathi izifiso zikayamkela. Sibona ke ngani inflation izaqhubekela phambili ikhuphuka. Ingcitshi ziyatsho ukuthi lokho angaza ke kube khona ngaphandle kokuba nxa singatshintsha imali esiyisebenzisayo. Singakhangela kumnyaka ka-2009 lapha esangenisa khona i-American dollar. Inflation yethu ke yasuka ke kuma trillioni ke kana kuma million yehla yafika ku-minus 2%. So enxa uhulumende sithi ukhangelele ukuthi iyehle, kungenzakala nxa kuyikuthi uhulumende engavuma ukuthi atshintshe ke imali esiyisebenzisayo phakathi kwelizwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU. Ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho lakoBulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye abantu abaningi bethukuthele njalo bengelaqiniso lokuthi bazavunyelwa na ukuya emisebenzini kumbe ukungena edolobheni leli namuhla. Amapolisa lamasotsha izolo avukele ukuchitha abantu ekade besendwendweni emabhanga njalo ephendukisa labo ekade besiya emisebenzini. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa sowayekethisa iziqondiso zakhe zokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, wavula njalo amanye amankampani kanye lamabhanga. Kulembiko ethi bakhona abachayiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuthiye abantu abaningi bengelaqiniso lokuthi baye na emsebenzini kumbe ukungena edolobheni namuhla. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Into ebisenziwa ngamasosha lamapholisa koBulawayo kayikho emthethweni, kayila legal basis at all. Bekungabantu akade besenza okusemakhanda abo, ngokuba nxa ukhangela ama-regulations awesikhathi esikiso lesi se-lockdown ayavumela ukuthi amabhizinisi asebenze abantu bayemsebenzi benzini izitolo zivula amabhenki avulwe. Kula lokho akade bekwenza namhlanje ngokuba kuvalwa amabhenki kwavalwa wonke amabhizinisi kwabuyiselwa bonke abantu emakhaya. Akula mthetho akade bewusebenzisa ovumela yona le nto ukuthi bayenze. Ngokunjalo bebesephula ilungelo labantu. Ngaphandle kwalokho nje vele ngendlela akade bephethe ngakhona abantu, kutshaywa abantu, kusethuselwa abantu, kubotshwa abantu, kakulandlela yokuthi lizwe libuswe ngale ndlela kuthiwe lilizwe libuswa kahle. Abantu bebefanele batshelwe nxa bengadingakala ukuthi beze edolobheni, batshelwe umthetho othi bangeze edolobheni, bangabuyi ukuthi balahlekelwe izimali zabo, behliswe emabhasini bahambe ngezinyawo. Akukho emthethweni akade bekwenza kwephula ilungelo likaZulu.
Njengenhlanganiso ephatheke kumizamo yokwenqabela i-coronavirus, nxa likhulumisana lawo amasotsha lamapholisa athi kungani exotsha abantu evale idolobho?
Bathi bona koBulawayo abantu sebesenza umathanda sekuminyene, yikho lokho abakutshoyo. Bathi sekuminyene ngazi ukuthi nxa abantu sithi baminyene kodwa kungelamthetho ukuthi bangaminyani utsho ukuthini? Ngokuba lokho akade kusenza kula ndawo lapho abantu akade beme bengu-100 bengu-2000 bebangaki, abantu bebezibuyela ngebhasi ngendlela leyo kwathoza ukho bathwale ngakhona behliswa. Abantu bebefuna ukungena emsebenzini yabo baphendukiswa. Akula mthetho ovumela lokho akade bekwenza kuzoza lakancane. Bathi bona abantu bagcwele edolobheni abasalandeli izinto abafanele bazilandele. Kodwa ungakhangela abantu bebefaka ama mask, bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze. Ama business bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze. Ngakho ke bekuyinto engekho emthethweni, bekuyiludlame nje bantwini ukuphatha kababantu kungelanto emthethweni bavumela ukuthi benze kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kulabanye abathi mhlawumbe amasotsha lamapolisa axotshe abantu koBulawayo ngoba ibandla leMDC beliqoqa ukuthathela ibandla leMDC Alliance amahofisi njengalokhu elikwenze eHarare. Kodwa umkhokeli waleli bandla uDokotela Thokozani Khuphe uyakulandula lokhu.
Khathesi kunjenje mina ngiseHarare ngizwa kuthiwa kugcwele amapholisa koBulawayo lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakoBulawayo. Bakithi zihlobo zami mahlabezulu omuhle, lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuna udlakela, thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT sifuna ukuthi sisebenzele isizwe, sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle ezilamadokotela lemithi lezikolo abantwana bafunde babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokhu njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani? Njalo ungasitshela ukuthi selilayo yini indawo elizayenzela khona, njalo ama-dates akhona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama deputies ku standing committee ngokuthi ngile mvumo ukuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu MDCT iyathi ukuthi president uya appoint ama deputies. Oqala u deputy engim appoint leyo Gift Chimanikire osengu deputy organizing secretary. Kube sokubuya ubaba u Chief Ndlovu osengu deputy treasurer general. Kubuye u Khaliphani Phugeni osengu deputy spokesperson. Kubuye uManase Tswangirai osengu director of elections. Kubuye uGandi Mzingwa u deputy director wama elections. Sibe lomhlangano omuhle, iyouth ibikhona, iwomen ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Khathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela sibone ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje kathesi babhizi bayenza khona lokhu. Ende ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizo nalawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.
UDokotela Thokozani Khuphe ngumkhokheli webandla le-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye lamasotsha ngalolu daba. Ikansile yakoBulawayo ithi ingcwethi zayo zisadingisisa imbangela yokungcola kwamanzi kuleli dolobho osokubangele izimfa lokugula kwabantu elokijini leluveve. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni lomphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala edolobheni leli unkosikazi Judith Ncube bethekelele eluveve izolo ukuyahlolisisa umumo. Sixoxelo kansila weluveve unkosikazi Febi Msipha.
Kuba le rust amanzi impompi zethu sezizindala kakhulu. Amanzi anti ngaleli suku kule shedding kungahamba amanzi impompi lizana ngisala zisiba le rust. Irusi siyakwazi ukuba nayi-poison enkulu ebakhona. Ngunanzelele lami izolo ngithe sengisuka ngisiya khona ngale ekhanselini emhlanganweni, ngithe ngiyavula amanzi ngabona isibabomvu okutshengisa ukubana yirusi. So la izolo sengivela kumithingi babuya ezinye isakhamizi zithwele ibhakethi inicabangela ukuthi yisuwa ephuma ebhombini. Mase yakhangelisa kahle safika ukuthi irusi ebekhona. So ngiyananzela ukubana bakithi abantu ngaba abanye baqedwe irusi ngoba abanye bagolisa njalo irusi ngoba irusi vele siyakwazi ukubana ingabakhona vele iyipoison enkulu. Sihlangene sibili lezinye iziphathamandla. Ngiyibonge kakhulu lobaba umeya wedolobho lakoBulawayo lo minister uJudy Sencube bahambile eklinika besiyabona labanye abagulayo. Lami njengokhansela bengibhoda lampathini okomuzi ngoba umonakalo ubakhona abantu babhubhile bakithi. Lezakhamizi bakithi siyancedisana ukubana sibone ukubana kade udubo lolu ngaluvele ngaphe singalinqabela njani.
Kuyini eselikuzwile ngabantu abagula umkhuhlane wesihudo? Lokhu lisanda yini inani njalo bakhona labalokhu bebhubha?
Ngilusizi ngalokho kwenzakaliyo esigabeni, abanye balahlekelwe yimphefumulo, abanye njalo lokhu begula besiya ekliniki. So engikunanzelelayo ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi esuwa kutsho ukuthi ngapha khona ngapha eluvivi ngoba abe-health bahamba bayahlola amanzi ngale kuma-reservoir ngale aklini asmart atrithwe kuhle. So iproblem ingapha kithi eluvivi kutsho ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi kwasekuhlangana kutsho ukuthi isuwa lamanzi. Njalo ninanzela ukuthi amanzi abephuma these days emahle kodwa kubuye futhi kube le-rust futhi ebakhona emanzini khonapho. Yikho kube yiproblem kakhulu eluveve.
Unkosikazi Febi Msipha ngukhansila welokitshi leluveve koBulawayo. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi umthethwandaba wehluleke ukuthetha udaba lwamapholisa ayisithupha etheswa icala lokutshaya abesifazana bakoBulawayo ababili unokuthula lo ntombi zodwa Mpofu ngemva kokuba amagqwetha abasolwa etheke nelisi ukuya enkantolo izolo ngoba amasotsha lamapholisa ebesalisa uZulu ukungena kuleli dolobha. Inkundla yeZim Live yona ithi umnumzana Love More Majayivana uthi wachiya ukuhlabela ngoba wayebandlululwa njengomuntu ohlabela ngolimi lwesiNdebele kanti njalo wayehlawulwa imali ephansi kwabaculi ababehlabela ngolimi lwesiShona. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela bantu Studio 7, ngibingelela wonke labantu bakwaMthokazi. Okhuluma ngoSpindi waseNkayi isinta ngokuhlala kwamanje ngisethembisa. Mina ngithi sokuyisikhathi sokuba abantu bakithi bananzelele ukuba sokufanele sizimene njengomthokazi. Ngoba singathi siyananzelela lapha into eyenzakalayo, la bantu bezandla ku-MDC ngabantu abadinga ukusuthisa izisu zabo. Abalandaba labantu bakithi, abantu bakithi bayahlupheka, bayahlukumezeka. Yonke into siyizwela khona lesishoneni. Noma kuluhlelo olufikayo, lufika kithi ngapha esintwini, sokuluhlelo oseluphelile, olungaselancedo ebantwini bakithi. So ngakho sokuyisikhathi sokuba abantu bakithi benanzelele eqinisweni bevula amehlo bevulele ingqondo ngoba sofanele ukuba siyehlukane thina labantu besishoneni sizimele njengabantu bakomthokazi. Angibona ukuthi kungaba khona into engasehlula njengabantu bakomthokazi sizimele sodwa. So udinga mina lawe mama baba mntwana ukuba sibambisane senze into kwesilungu ngokubambisana sike silwe lalolu luncindezelo olukhona esilubonayo luphiwa abantu bakithi ngoba singasiyananzela kuyafana lezikolweni sinabo abantwana abafundileyo kodwa bahleli emakhaya abasebenzi sizophiwa abantwana abancane abakoma ECD bezophiwa abantu beshoneni ukuba bazobafundisa hayi thina sisichaba kithi cela lisixolele kwanele bakithi ngoba sesikhathini ubeleko sisizwa ukuthiwa izolo wawukhona hayi bantu bakamthokazi ngoba ungananzelela kwenzekala kithi kuphela khona kuwe eshoneni manxa ungahamba olungumndebele abakuvumeli ukubafundisa sumele siyime simele iqiniso lanxa usifa ufele iqiniso ngiyabonga bantu bo-studio 7 sicela ngathi sengahambisa umlayo izolo ufike zonke indawo ngiyabonga
Sarwanale ku Studio 7 mina igama lami Adolf Shaba mina ngithanda ukuxwayisa abantu bezimbabwe ukuthi bengarojwa ngumnankagwa lo esithi kule National Day of Prayer before etshela abantu ngokuthi nge-National Day of Prayer ukuthi abantu bebezile bekuthandazwe kakala ahambe ebantwini ababulalayo kulabantu ababulawa ngesikhathi se-ground kahambe ngeqiniso ayokuma phambi kwabantu akwazi ukuthi lokho yinto ayenzayo uyayazi into ayenzayo ngesikhathi se-ground wabuya ngo-2008 bangaka abantu ababulalayo babathathela imfuyo yabo abantu ababaleka imizi yabo wabuya after 2018 1 August kunabantu abadutshulwayo kwafa kwayenziwa i-commission imuklante commission up to now akukaze kuphume iqiniso ukuthi kwakwenze njani nalabo abantu abakwenzayo abakabotshwa from konke le imisebenzi yakhe kufana lokuthi usatana atshela abantu ukuthi bazile kayekele into yakhe le ayenzayo ngoba la ma-altar kabhahama aseyafike ekugcineni asayakuwa lokhu kuzama ukuqambela isizwe amanga kakuyeke ngoba le nto ayezama ukuyenza ngeke izisize ngalutho into enkulu ukuthi kame phambi kwabantu axolise ezintweni ezimbi azenzela isizwe sezimbabwe abaningi abantu abakhalayo ezindlini ngenxa yakhe ngenxa yombuso wakhe sikhuluma kanje kula mantombazana ahlukunyezwayo kungaziwa lokuthi ahlukunyezelwane kuyinto esegcekeni ukuthi umnankagwa nguye obehind yonke le nto ukubotshwa kwabo imihla lamalanga bengafuni ukuthi bakhululeke kunguye nje kodwa namhlanje utshela abantu ngokuthi bazile bathandazwe
Lichona njani basakazi abahle Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusakaza umhlaba wonke usizwa ukuba izindaba ezikhona eZimbabwe yiziphi silokudana lokumangala abantu abanjengogawule abakhuluma ihlazo elingaka evelela emathebeleni okungelamgwaqo khona kanti sekunje kulo mkhuhlane wecorona abazali bawulala ngezindlala emakhaya uhulumende athi akulamgwaqo yokuhambisa ukudla imigwaqo yangkhona icentwa ngubani ilungiswa mbani igredwa ngubani nxa inohulumente ezatsho ukuthi akula mgwaqo akula zibhedlela emathebeleland akula mithi akulani ama-quarantine center azwakalela khona le kowarara ubusuthola umuntu onjengogawulo osuke emagosini echolotsho ekhuluma indaba enjalo esisapoti ukuthi ku-right khonaokowenziwayo kanti esikhuluma ngokuthi akuqhubeka abantu bevalelwe bebulawa indlala kibe echolotsho samawulo ngenxa yokuthi yena uyadla uyasutha lapha khona uyafidwa hayi asazi sibili ukuthi yena uvela kuliphi lizwe ngithemba ukuthi lo mzali wakhe nto isihlobo sakhe sabulawa egugrawundi ngoba mbonta angakhuluma njalo xa kuwukuthi uvele echolotsho jo wabona ukuthi abantu babebulawa njani
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 0102-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe Ikansili ye-United Nations yebona ngendaba zamalungelo oluntu izahlala lamhlanje ihluza isicelo samazwe asezwekazi le-Afrika esokuthi umanyano lo kumele uphenye udaba lokubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe eMelika ele DRC lona lithi liphakathi kokuphenya udaba lokubulawa komunye umahluli obethetha amacala enkohlakalo ayetheswa isicukuthwane esisebenza ehofisini kamongameli walelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump izolo wethule iziqondiso ezilawula ukusebenza kwamapholisa ngenjongo yokwenqabela ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe. Iziqondiso lezi zigoqela esokwalisa amapholisa ukuklinya isibotshwa entanyeni esincitsha umoya. Baningi asebebulewe ngamapholisa ngalindlela abagoqela umnumzana Eric Garner kanye lomnumzana George Floyd. UTrump wethule iziqondiso lezi ngesikhathi ukutshengisela phezu kokubulawa kukaFloyd, uRayshard Brooks kanye labanye abansundu kuqhubeka. Abanye bathi iziqondiso zakhe ziyasilela njalo kazisoze ziluqede lolu dubo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
UTrump benze banje ukumforsa lokuthi azabuye layo le executive order ngoba yena vele emthetho wakhe nje I think akayiboni into erongo ngendlela amapholisa lapha athitha ngakhona abantu abansundu. Njengoba usho le chokehold iyona esibona kuyindlela amapholisa esikhathini esiningi abayisebenzisa. Sabona ngabo ngo-Eric Garner namanje sesibone nango-George Floyd bebulawa ngayo yona le i-chokehold ngoba yenza umuntu ahluleke ukuphefumula. So i-Congress siyazi ukuthi ibhizi khona manje izama ukuthi layo ibuyele ibhili ezobhana completely i-chokehold njengeminzi yokuthi isetshenziswe ngamapholisa uma be-apprehenda abantu abenze icala. Kodwa uTrump siyazi ngoba ukhuluma into eyi-A1 ayenze okunye. Ngiyazela lamhlanje ilanga lisoze liphele even iqedwe ukusayina yona le executive order alisoze liphele uTrump engazanga tweete okunye okucontradicta khona lokhu aqedwe ukwenze ukusayina i-order le. So I think uphoselwe ukuthi asayine just because of ama-protest la esiwabonayo esenzakala.
Phansi kweziqondiso lezi amapholisa kasoze avunyelwe ukungenela kundaba zabantu abagula ingqondo kanye labantu abasebenzisa izidakamizwa. Ubona lokho kuphathisa yini kusehlisa ukuxabana kwabantu abamnyama lamapholisa?
To some extent ngiyavumelana lakho ukuthi it's better ma ehandlwa ngama emergency medical services people versus ukuthi kube ngamapholisa alapho ngoba amapholisa I think i-training yabo ihlukene le training yabantu abadila lezinto ezifana lalezo ama-cases ayinvolva izidakamiswa le-mental illness. Kodwa uTrump ukufaka kwakhe kule order aku-address i-real issue yona eyenza ama-protest la esiwabonayo, which is i-issue of i-profiling yabantu abamnyama lendlela amapholisa atreat-a ngakhona abantu abamnyama differently from indlela abatreat-a ngayo abelungu.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-391. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olezimstats luthi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kumbe i-inflation ngesiNgisi isikhwelile yaya ku-785.55%. ukuxotshwa kwabantu lokwaliswa kwabo ukungena edolobheni lakobulawayo ngamasotsha lamapolisa izolo kuthiye iningi lididekile njalo lingazi lokuthi lihambe na emsebenzini namuhla. Ikansili yakobulawayo ithi isaphenya imbangela yesihudo esibangelwe ngamanzi angcolileyo esesibulele abantu abaningi eluveve. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.